Unobhala jikelele webandla lezapho umnumzana John Zolani Dlamini uthi baxoxisane lomphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube bemchasisela obuhlungu ababuzwayo ngokuvalelwa kwabantwana bendawo phandle.
Sibenayo imeeting lo minister ebesikuhambela khona lapha izinto ezimbili eziqakathekileyo. Into yakuqala i-recruitment abayenzayo yempilo yamanesi, into leyo ayizange iphathe abantu bakobulawayo, abantu bamathepeland and part of Midlands, ngoba i-recruitment le institute bathathe abantwana bakulesi sigaba, buya abantwana from Harare. Into endala lihlala sikhala ngayo ukuthi hayibo, lathi silabantwana abafundileyo lapha abadinga umsebenzi, kanti kungani abantwana balapha emathepeland bengaqatshwa? Then uminister laye uyakhala uthi into le seke wakhuluma ngayo kakhulu, ekhuluma lomsekeli kamongameli ubaba Muhati.
UDlamini uqhubeke ethi akulasidingeko sokuba unkosikazi Ncube azihluphe kakhulu ngokudinga amacebo okulungisisa lolu dubo khona kunomthetho wombuso wezabelo owe-devolution of power.
Njalo uzakhuluma lo president kwinsuku lezi ezizayo ngodaba lonalolu. Ukhangele ukuthi uzathola impendulo egcweleyo evela ku-president. Singathi kwakhathesa kulanto esiyibonayo yenzakeleyo, ngoba lapha azakhuluma khona lo president asikwazi ukuthi uzaphumelela, u-president uzakuzwisisa, ngoba thina okungani kuyasitshaya yikuthi sine devolution of power lapha elizweni lakithi. Kanti nxa ukhona kuzayokhuluma lo president kanti ipolisi ikhona, sizathi every time nxa kuzonakala izinto sithi siya ku-president, siya ku-president. Kanti ipolisi antifuzi ibe yinto nje oyi-retrievayo emadrowini, uyilandeli njalo.
Unkosikazi Ncube ukhangelelwe ukudlulisela phambili izikhalazo zabantu bakobulawayo emhlanganweni akhangelelwe ukuwenza lo mongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ngolwesihlanu kuyona le iviki ngodaba lwezibhedlela. Unkosikazi Ncube walile ukukhuluma lentatheli zindaba ye-Studio 7 ethi ulomhlangano le-Joint Operation Command. Ukunganikwa amathuba kwabantwana besigaba empilo Central Hospital kanye lezinye izibhedlela zikahulumende edolobheni lakobulawayo sekuthiye iningi labantu likhathazekile besithi okubuhlungu yikuthi akwenzakali lapha kuphela kodwa nasemakolitshini anjengokufundela ububalisi, abathi bangaqeda lapho bathunyelwe ukuyasebenzela emaphandleni endaweni abangakhulumi ulimi lwalezo ndawo. Kusenjalo ukuxotshwa kwabodokotela asebenenyanga ezimbili bekhalala umsebenzi nguhulumende izolo kuqhelise udubo olubhekane lempilo hospital lezinye izibhedlela zakobulawayo ebezivele zisebenza nzima njalo sekucaphule iningi labantu. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Jane Mlalazi uthi kuyabazwisa ubuhlungu ukuxotshwa kwabodokotela.
Kusizwisa ubuhlungu kakhulu. Odokotela nxa bengaxotshwa kambe abantu bazokufa phezu kokufa okungaka okukhona emhlabeni. Akusiphathi. Yiko kwenza nje lakathesi ubone sisizwa ubuhlungu abantwana laba abathethwe bevela eHarare. Siyakwazi ukuthi labo beqeda abazibuka khona la bazohanjiswa khona lezi ndaweni zakibo kumbe ngapi. Lapha sizosala abantu besifa. Sibuhlungu ngakho, sifisela abantwana balapha kurijinina libathathwe bangene ukuze sithole ukuphila nathi. Labo bathole ukuphila ngoba sithwele nzima ngabantwana bayahlupheka.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Christopher Ncube uvumelane lomlalazi ethi ukuxotshwa kwabodokotela kufana lombhuqazwe.
Ukuxotshwa kwabodokotela kimi sibili kuyinto ebuhlungu. Kimi mina ngingakubiza ngesikhiwa okuthiwa yi-genocide. Umuntu obaxotshileyo usekhoze ukuthiwa yi-genocide. Ngoba nxa uzaxotsha amadokotela kunje kathesi abantu bayalamba, ilanga liyatshisa, imikhuhlane ibhahile, abantu bagijiniselwe ezibhedlela, ezibhedlela kusela amadokotela, abantu bayafa. So lithi thina siphile sithini nxa bexotsha amadokotela? Ngenxa yokuthi bona bafuna ukuthi bafake imali ezikhwameni zabo bethule ukuthi belungisise umumo ohlupha abantu. At the end of the day babefuna ukuvotelwa ngabantu, abantu bangikhona bababulalayo. So lapha it's an indirect way of killing abantu rather than using a weapon, but they are using ingqondo ukubulala abantu.
Isimo asimanga kahle ezibhedlela sempilo lase UPH. Abantu abaningi babuyiselwa emakhaya bengatholanga usizo lokwelatshwa bedane okwamagama bengasakwazi ukuthi bazaluthola ngapi usizo. Izibhedlela ezizimeleyo zibiza imali eningi kumbe zifuna ukuhlawulwa ngedola leMelika elingatholwa ngabaningi. Imele iStudio 7 yiwo Bulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.